imbangela kwenza wahulumende lebhanga elikhulu kwetisa esingathi money supply i-M3 kweze-economics imali engange 300 billion bakwanise ukuyikhipha ku-circulation ekuvikini edlulileyo bezama ukwenza ukuthi i-pressure eyekhoza ukuthi izindola libe lokhu elisiwa nxa kuqhathaniswa le-American dollar ibe ngani yayehla. Kunjalo nje uhulumende la umile ukubhadala esengama-contractor laba abamenzile umsebenzi abaningi ade labo bebonakala beyimbangela enza kube le mali eningi enkambulo mnyama wezamarete akhwele. So ngalesi sikhathi uhulumende umile ubabhadala labo okwenza njalo ukuthi akwanisela ukucontrola i-money supply okwenza kuba ngani kuba nganyeno ngendlela yokukhwela loba kuluwa isisindo sezindola oluqathanisa lamanye ezinye ezimali ngabe lirandi loba i-US dollar. Lokhu kwenzakala kathesi kuyindlela vele i-money supply ekontrolwa ngayo kodwa kwethu singathi ku-artificial ngoba ngasicontrol i-money supply kodwa labo siyasibhadala ama-contract ngoba mzana siyawabhadala nxa sizawabhadala nge-RTGS or izimdola kuthi bazayifaka emkambeni omnyama kuzokhweza amarethi.
Lokhu ungathi kulomthelela bani kumnotho welizwe nxa sesikhangela amabhizimusi kanye lakuzulu nje jikelele ikakhulu kulabo abahola ngedola laseZimbabwe?
Ngazi ukukhayela kwe-economics kwenzani zomthuthu ze-economy kuyinto enhle loba ku-artificial kodwa kufuze kube sustainable kodwa kimi labaningi esihola nge-RTGS kusenza sibe nendlela yokuba kwi-comfort ngoba sesingathi sesingapredicta ukuthi ayi-rate ingavuka sikhwele nge-2 points hayi kona bese kusezakala amaviki adlulileyo kodwa kuza kwesomabhizimusi ngokwabo bona hhayi akuke kubachaze ngobana i-price abasebenza ngayo kathesi besenza okuningi ngokuthiwa i-forward price le-speculation okubayenzela imali so kathesi lokhu kuyamisa i-speculation njalo kuyamisa i-forward price neningi kakhulu interms of ama-gap lama-percentage kodwa kimi njengomthengi wawe-economy kunganginika ongani ngokuyiphisanyana okuncane.
Isiphathamandla sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi amabhizimusi amaningi asezama ukulahla idola laseMelika efuna eleZimbabwe ukuze ahlawule imithelo ngoba kuchipile ngaleyo ndlela kodwa kawalitholi idola leZimbabwe. Yebo, into eyenzakalayo yini eliyibonayo?
Eqinisweni kathesi amabhizimusi amakhulu athwele nzima singakhayela amakhampani nami naningayimpothayo ala ma-truck kathesi asebabhoda abazama ukudinga leyo RTGS ngoba amanye amajuta asebhadalwa nge-RTGS kuyindlela akahulumende yokuzama ukupromota i-UCA RTGS njalo kuyindlela kahulumende yokuzama ukufosa amakhampani ngoba nganazethu amakhampani singathi even i-banking sector ezimbabwe kathesi ihlezi kwemali engange-2.2 billion engasebenziyo in hard currency in US dollars. So uhulumende by fostering or by enforcing ukuthi ama-duties abhadalwe nge-RTGS and ngapha yena squeeze i-circulation ye-RTGS esemophe i-excess liquidity esingathi imali adiniye ngathi i-RTGS at the border kufosa amakampani ayithenga le-RTGS and wanazela ukuthi babenze bakuvula njalo bathi amakampani angameleli amabhenki nxa ekwanisa hambi nxa ezimisile kahambe eyithenga le-RTGS e-reserve bank kuyindlela kwesinye isikhathi engingathi kuyikuhlakanipha okunganeno ngohulumende ezama ukufosa or sithi ku-unlocka i-US dollar le esezandleni loba esemabhanga eyamakhampani abayigcinileyo abangayisebenzisiyo ukuthi bangayi-unlocka bayisebenzise isekulete kwi-economy ngoba at the moment siyakwazi ukuthi kule shortage enkulu kakhulu e-US dollar kodwa le mali esemabhanga inga-unlockwa isetshenziswe kuyaba nganeno lapho urhulumende singamkhangela ukuthi uzama ukubalika okwenzakala eminyakeni ephelileyo webha i-reserve bank ya-rate ama-accounts abantu ama-US dollar athathe asebenzise yabaninga ama-Zim dollar labo uzama ukubafosa ngendlela ezisemthethweni loba ngokuhlakanipha.